Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kumpalakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu
lezo mizo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi izinto abathe xa yizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adubula abantu. Amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedubula abantu.
Ogwalo lwe-report olumomethe impumela yophenyo lwembangela yodlakela lweHarare ngemva kokhetho lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokukhalaza kwabe-MDC.
And sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini, ngoba izinto ezifunwa ngamadoktor yimithi, izinto zokusebenza nabe operator bencedisa abantu lemali zabo.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi kunyelaye. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Engels ithi amapholisa kwele South Africa esethule ugwalo lokuthi unkosikazi Grace Mugabe abotshwe ngecala lokumtshaya i-warrant of arrest. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugwalo lwe-report olumomethe okwaphuma kuphenyo lodlakela oluqhamuke eHarare ngemva kokhetho lonyaka lukhangelelwe ukucutshungulwa edalela ephalamende ngemva kokuba ibandla le-MDC selikhweze lesi isikhalazo kumlawuli walelo dale uMnumzana Jacob Mdenda. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC uDr. Bekithemba Mpofu uthi kunengi ibandla lakhe elikusolayo ngalolu gwalo.
Bona bathi ukuthi ngona abantu abashitayo ngamasotsha. Amasotsha anikwa instruction ngu-general. U-general wanika instruction ngu-minister of defense. U-minister of defense wanika instruction ngu-president. So asingakuzwisisiyo kakhulu ukuthi kanti indaba bengazitshongo bona in no uncertain terms ukuthi u-ED nguye wavumayo ukuthi abantu beshuthwe. Yikho okwenzakaleyo, ungakhali report, yikho okwenzakaleyo.
Ibandla lakho lithi lifuna okumonyethwe lugwalo lolu kuxoxwe ngakho ephalamende. Libone ngani lokho kuzagoqulana?
Singaxoxa ephalamende, yikho esizakhuluma ukuthi kanti ngubani wanika infraction. It's clear ukuthi infraction yayinikwa ngu-ED. Nguye owa-appointa i-commission. So i-commission yona is not that independent.
Libelifuna kwenziwe kuyini njengoba sesibona ukuthi i-report lay isiphumile njalo akusabuyelwa emuva.
Atisu expect ukuthi bekhulume iqiniso, but thina sasikwazi ukuthi asazi ukukhuluma iqiniso ngoba abantu laba ba-appointwa ngu-ED. I-report yahamba ku-ED first. So lokho sasilakho, but ngenxa ukuthi thina umaklante labantu abade bekhona ku-commission sasi-respecta, sasicabanga ukuthi ngona bazayenza into ezaba le integrity in it, but abazange khathesi abakhulumi ukuthi ngona ngubani o-extract ukuthi abantu beshute. Sonke khathesi sikwazi ukuthi ngu-ED.
Ibandla lakho lisola konke okukugwalo lolu kumbe kukhona okunye elivumelana lakho?
Not konke okukhulunyiweyo kuriport kurongo, but ekugcineni kwezinto zonke ukuthi nxa i-report ingathi kwechu ithi sixaxaxa entweni eziqakathekileyo, then izinto eziqakathekileyo nizo yizo ezikhangelelwa ngabantu lathi njengephathi. Izinto abathe xa yizo yikuthi khonoko bavuma ukuthi amasosha adubula abantu. Amasosha kadubuli abantu engatshelwanga ukuthi bedubula abantu. Infraction leyo iyanikwa ngu-ED. So yena kavume, engavuma ukuthi ngona icala, hayi mina ngavuma ukuthi lokhu ngakwenza. Lathi singamkhangela ngendlela, hayi ngendlela le yena afuna ukuzenza yona ukuthi ngona ethi wadubula ngenxa yokuthi.
Lo ngu-Dr. Bekithemba Mpofu, umsekeli wesikhulumeli se-MDC, sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo, izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngembono ehlukeneyo impumela yocwaningo olwenziwe ngokhulumende lokudinga imbangela yokudlakela olubulalise abantu abayisithupha ngabebutho. Abanye bathi ucwaningo lolu ludlalise isikhathi nemali yesizwe njalo ababoni izixwayiso ezale ikhomishini zilandelwa nguhulumende ngoba elesandla ekubulaweni kwabantu ababengahlomanga. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole uthi akaboni uhulumende elandela izicwayiso zocwaningo.
Mina ngibona ngani vele uma sikhangela ikhomishini kaMkhlanti kwakuyikuchithela uZulu weZimbabwe isikhathi lokumosha imali eyama taxpayers. Ngenxa yokuthi uhulumende wakuleli uvele akazimiselanga ukuthi landele khonokhu okurecommendwe yi-commission, impumela yi-commission. So ngibona ngani la nxa nje kulama recommendations akade angaphathisa kodwa uhulumende wakulele akazimiselanga ukukhangela impumela ye-report lokuthi yenze khonokhu okukhuthazwe yi-commission.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uvumelane lo Sithole ethi lapha uhulumende ubambe uZulu ngamehlo ngokuchala ibandla eliphikisayo.
Hayi, sesidlalisiwe isikhathi sethu njengoZulu eZimbabwe, le mali sichithekile kodwa sinanzelela ukuthi konokane sakhulumayo kungakafakwa i-commission ukuthi amasoja abulela abantu yikho kuphumayo ku-commission. So sibona kusiba nzima for uhulumende lo ukuthi elandele ama-recommendations afakiwe i-commission ikakhulu ngoba ulecala nguye owathuma amasotsha, nguye njalo okhangele lokuthi elandele izinqumo lezi ezibekwayo. So kuzaba nzima for them ukuthi belandele izinqumo zonezo ngoba bavele balecala elokuthi kumele bephendule icala becasise ukuthi kwahamba njani njalo bakwenzelani ukubulala abantu. Njalo uma becala i-opposition siyakwazi izanu vele lomkhuba onjalo bake bakwenza ngesikhathi se-ground baform i-super zaphu lama-dissidents bakhombela kuzaphu bathole isizathu sokubulala abantu. Lamanje bacala i-MDC ukuze bethole isizathu sokubulala abantu ababavulele.
Obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Njabulo Ngwenya uthi ukucalwa kwebandla eliphikisayo ele-MDC Alliance kakuqondanga kukanti ababulali babonwa ngumhlaba.
Thina esikunanzelelayo lapha ikuthi i-commission le esicabangela ukuthi kule sandla esivelela ngaphandle esingathi i-foreign hand akade izama ukugeza uhulumende lo okhona ngoba kuyacaca ukuthi imphumela yayo le imphumela ecanduliweyo akusiyo mphumela ephathelane lobufakazi lobo obutholakeleyo akade bubuthaniswa yile i-committee singathi bekuyi-public relations program yokugeza lohulumende abonakale sengathi unguhulumende osemthethweni esingathi ngesilungu u-legitimate. Yikho ukubona kwethu ngoba kuyamangalisa shuwa ukuthi umuntu abantu badutshulwe umhlaba wonke ukhangele ukuthi ngubani odubulayo kodwa kuphume nje sokungathi sokugconwa abanye abantu kungasagconwa laba abayibo abenze lobo bubi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uchaze uhulumende njengomuntu obalekela icala.
lapha namna ngokubona kwama kulanto abayilokuza ekuvala nje amacala abo ukuthi bazenza abantu aba right kodwa bona into abayenzayo vele beyibona ukuthi i wrong bazama ukusecure bona bodwa nje ukuthi into abayenzayo ibe ngani bona bayilandelela kodwa akulanto vele ezathutha abazayenza iphumelele kuyathula kuyayala kuthulwe kunjani
impumela yocwaningo isolwe ngabantu abaningi bethi ababone uhulumende elandela iziqondiso ngoba nguye olecala lokubulala abantu ababengahlomanga njalo nguye osembusweni. Kube nelinye ihlekana elithi i-commission le iqhube umsebenzi wayo ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende usekhethe umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukuba akhokhele kungxoxo zokukhulumisana phakathi kwabodokotela abakhalala umsebenzi laye. UMavis Kamausethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni lethathele izindaba ngokuvunyelenwe edale labaphathi ntambo, umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uveze ukuba bavumelene ukuba umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo asebenzisane lomsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga ukulungisisa udaba oseluhluphile lokukhalala umsebenzi kwabodokotela.
It's not like the VP is the one who is going to be negotiating with the doctors. That's what we'll say the Minister of Health.
Loko akutsho ukuba uVice President nguye ozakube exoxisana nalabo dokotela. Esikuthiwe thina ukuthi umphathi ntambo ngogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana nguye ozakube esazisa uVice President Chiwenga nsuku zonke ukuthi zihamba kanjani lezo ngxoxo.
Umnumzana Lizwe Todlana isakhamuzi seHarare ngomunye wabasola kakhulu leli nyathelo lokukhetha uChiwenga ukuthi akhulumisane labodokotela.
Ngoba okufunakalayo laphana yinto elula kakhulu ngoba amadoktor afuna ikholo elihambelana lempilo ekhona kathesi lati sonke abasebenzayo sifuna ikholo elihambelana la okwenzakala kathesi. Okwesibili okwemithi kumele imithi ibe khona esibhedlela.
Uthi ukunika uChiwenga lo msebenzi ikuphosisa nxa kukhangelwa imbali yakhe esikhathini sangemuva ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi.
Kanti kungaba njani ukuthi yena uVice President simazi ngokwakhe ezixosha amanesi esenzeni sekukwethusela kuphela amadoktha nxa bembona babesithini uzasitshaya uzasixosha uzasenzani.
Esinye njalo isakhamuzi seHarare umnumzana Nkosi Khona DVD uthi ukukhethwa kukaChiwenga ukukhokhela ekukhulumisaneni labodokotela abakhalala umsebenzi kuliphutha elikhulu.
Kathi sikhuluma nje so sabe singezwa ukuthi esibhedlela ba-expectani ngoba kulesikhathi babanjwa ngendlela engayisiyo kwathiwa nathi ngeke emsebenzini sokumele ukuthi u-apply kutsho ukuze uphenduke emsebenzini and sebemnike lowo mlando ukuthi adile lamadokotela. Engizibuza khona ukuthi khona yena nguye ongakwanisa yini ngoba izinto ezifunakala ezifunwa ngamadoktha yimithi, izinto zokusebenza nabe operator bencedisa abantu lemali zabo. So ukuthi yena uzabancedisa njani khona lava lamanzi usisi.
UNkosikazi Mchangwa uphinde wazisa ngolunye udaba abaluvumelane njengedale labaphathi ntambo lokuba baxotshwe abahlezi ngaphandle komthetho emaplazini. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngezomhlabathi lezokulima uretired Air Marshal Parents Shiri uchasisa kabanzi phezu kwalolu daba.
We have identified where they are and we are proceeding with the evictions. As to what will happen to them.
Sesisazi lapho bakhona laba bantu njalo siyaphambili ngohlelo lokubasusa. Ukuthi kuyini okuzenzakala kibo sikhangelele ukuthi bazobuyela lapho abavela khona. Silohlangothi lwe-social warfare oluzabasiza nxa laba bantu bethe bahlangana lenkinga.
UThodlana ulisole kakhulu leli nyathelo lokususa ababikwa behlezi emaplazini okungekho emthethweni.
But abakhona sibili abahlezi ezindaweni abahlayiswa yibona ababusayo abasunzibi banje banje ababanjwa yibona ababengela abantu. Khonokho angikholi licebo elibi ukuthi bebakhiphe but mbona kumele kube kulinganiswe ukuthi umuntu wonke nxa wayenjalo la ekaphume kungakhethi ukuthi umuntu bani ophuma khonapho.
Okunye kokuvunyelenwe kulo mhlangano owenziwa ngolwesibili maviki wonke wequla labaphathi intambo, unkosikazi Mtshwangwa utshela intatheli izindaba ukuba kubalisa uguqulwa womthetho olawula ngezemfundo elizweni okuzosiza ukuthuthukisa uhlangothi lwababalisi abafundisa izifundo zesayensi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umthethwandaba kamanje eHarare usukhulule ababalisi ababotshwe izolo ntambama eRowa bephakathi kokutshengisela ngokufola. Usithi akulabufakazi obeneleyo obukhomba ukuthi kulecala abalidalayo. Ababalisi laba abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, bebefola besuka eMutare besiya eHarare, njalo bebekhangelelwe ukuthi namhla bazafika bethulele umphathintambo obona ngezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, izikhalazo zabo. Ababalisi laba abafuna ukuholiswa ngemali yedola leMelika bake babotshwa ngomgqibelo odluleyo besemacheka, kodwa abakhululwa ngumthethwandaba weMarondera ngesizathu esifanayo. Ukuze sizwe okuningi okwenzakale emthethwandaba namhla, sixoxele siphathamandla se-ARTUZ unkosazana Catherine Jubani.
Iwinile ikhesi yangikhona bekuthiwe ibheyili, so umejistrate uophozile ibheyili ne-remand layo futhi wayi-opposa, so was been acquitted of all charges. Ibheyili kade kuthiwe $50 per person, si-fourth subject to each muntu uzabhadala $14. Phiwe kuthiwe khona simatshe singazange sithole imvumo emapholiseni, kuthiwe kasidliwanga amapholisa. Okwesi-two, bakhulume kakhulu nge-tagis odali khonsoyikho yade sitshajwa ngakho khonokho.
Izizathu zokulahlela kathana icala lokunye bathe kuyini?
Kuswelakakazi okugcweleyo ngeteti okutholakeleyo ukuthi besizihambela peacefully ukuweva amaplakada ukuthwala ibhana asilocala, njalo besihamba kuhle eceleni komgwaqo ngoba isteti sona besesithi thina besihamba sibhlokhe umgwaqo si-interfere labantu abahamba umgwaqo. I-defense yethu isikhulumile ecourt kwasiqala kudayi thina kasicala. Yonke into kade sisemthethweni. I-Amalgamated Rural Teachers Union is a registered trade union. I-trade union esemthethweni elezincwadi zayo eziphilile.
Thibe likhangelele ukufika namuhla eHarare, ligqiba uhlelo lwenu lokufola lisuka eMutare, seliza kwenzani kathesi?
Secretary General esithi kuza kuba ne-press conference kusasa. So ku-press conference ikho kuzakhunywa khona-ke i-way forward. Kodwa ukuqhubeka, hayi siyaqhubeka, asibuyele emuva.
Kodwa esitokisini lilele kuhle yini izolo?
Hayi, asilalanga kuhle, amasela angcolile, kuyanuka. Silele kabuhlungu, sebelele ngubo, ziyanuka. Njengabafana bebe-crowded kakhulu. Thina silele nje ku-corridor, kodwa hayi bengaminyananga. Kule miya kungcolile, kuyanuka. Amathoyilethi akhona ayanuka.
Lo nkosazana Catherine Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-ARTUZ, sixoxela eseHarare. Ibandla leZANU-PF lithi uhulumende uzaqhuba inhlelo zokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi ziphenduke ekhaya zizovuselela ilizwe. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni waleli bandla omkhulu oqhutshelwe esigodini ngempelaviki. Leli bandla lithi uhlelo lolu kumele luqondiswe ikakhulu kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eMelika kanye lakwele Bhilithani. Kambe lungaphumelela yini lolu hlelo? Untungameli Nkomo oxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda.
Udubona ukhona ngalokuthi izalo nxa ingazama ukwenza lokho, abantu abaningi ikakhulu iy'ngcwethi abafundileyo badifaye ukuthi bacabanga ukuthi bangathemba yini izanu, njalo basuka kulezi ndawo ezithize abakuzo bezolanda ubudlwangudlwango bonokokuthi lamafutha afana lepetrol katholakali. Kanti izanu nxa kuyikuthi abantu abakudiaspora ibaqakathekisa, kungani ingabanikanga ilungelo lokuvota? Ngibona ngani khonapho yikho lapho eyavele yaphambanisa khona esibangeni esikhulu okokuthi kuzaba nzima ukuthi abantu beZimbabwe abasemazweni ale democracy batholakale begibela kwele Zimbabwe ngoba behugwa iZANU PF. Mbone ngani izifiso zikamukela lezi kuphela, iZANU yazi ukuthi kakula muntu oyithemba, njalo abantu laba kudiaspora bathanda into ezile-intimate, into ezithembakalayo, into ezibonakalayo ukuthi kusasa yazo ingaphi. iZANU ngeke ithembise lokho, njalo sihlehleke kakhulu lo president weZANU, first secretary ukhanya umuntu obusilizwe ngodlame kuphela.
Mhlawumbe njengoba besithe sebezabaqakathekisa abantu abakudiaspora, engxenye sebezabavumela ukubana bavote besemazweni abakuwo.
Kutsho ukuthi phela lolo hlelo luyabe seluhlelo oluzamele ukuthi uqale kukhetho, abantu laba beZimbabwe bese bethemba ukuthi iZANU ingabe izimisele ngempela ukwenza izinto eziqondileyo, loba izinto zangkhona zingenza ukuthi yona ingaphumeleli kudaba lokhetho. Ngoba phela kumgceke ukuthi abantu beZimbabwe abangaphandle kwamanye amazwe ngabantu abasebejwayele njalo asebefuna ukuthi iZimbabwe ibele demokrasi.
Kuyini kahle kahle okungenziwa nguhulumende okungenza uhlelo lwabo lolu luphumelela okungahuga mpela abakwamanye amazwe?
Into enhle yikuthi uhulumende weZANU bethole umkhokheli webandla le-MDC okhaliphileyo, njalo esingamthi ngesilungu i-statesman obethe yena angabancedisa nxa kungakhuliswana ngendlela yokuthi kungalungiswa njani into ezithize eziqakathekileyo ezifana nokuvumelana ngendaba yamavoti abantu abakudiaspora. Ngibona ngani bangalandela uhlelo lukapresident Nelson Chamisa abalulikwayo olule-5 points, bangafika esibangeni sokuthi bazithole mhlawumbe sebesenelisa ukutenjwa ngabantu beZimbabwe nomhlaba wonke jikelele loZulu. Into ezifana le-commission of inquiry le abayenzileyo kwabhalwa iripoti engaqondakaliyo ngazenza ukuthi abantu abaningi bakholwe indlela iZANU ezama ukuphatha ngayo ukubuswa kwelizwe.
Lo ngu-Dr. Nkululeko Sibanda, ingcweti kwezombusazwe njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inkuthazo yabebandla leZANU PF yokukhanga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi ziphindele ekhaya. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangile ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu baseMadagascar abaphindele ukuyavota ukukhetha umongameli ngemva kokwehluleka ukuthola unqobe ngesilinganiso esikhulu kukhetho olwenziwe ngolwezi phakathi kuka-Andry Rajoelina loMark Ravalomanana. Esethula iziqondiso zokusebenzelana lamanye amazwe awezekazi le-Afrika, umcebisi omkhulu kulobo budlelwano lelemelika uNational Security Advisor John Bolton ubike ukuba ele China yisitha esikhulu esilakho ukuphazamisa ubudlelwano beMelika lamanye amazwe alelo izwekazi. Inhlanganiso ye-AfriForum emele unkosazana Gabriela Angels othi watshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe kwele South Africa nyakenye, ithi amapholisa asethule ugwalo lokuthi unkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala, i-warrant of arrest. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Embikweni awethulele abezindaba kwele South Africa, umtshutshisi ozimeleyo enhlanganisweni ye-AfriForum uMnumzana Harry Nail uthe lokhu kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe uzabotshwa angaligquba kwele South Africa.
That is what happens if there's a warrant of arrest issued. But further than that, they presume there will be no process of...
Lokhu yikho okwenzakalayo nxa kukhutshwe i-warrant of arrest. Kodwa ngaphezu kwalokhu sikhangelele ukuthi kuzaqala uhlelo lokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi athumele unkosikazi Mugabe ngapha kwele South Africa azohlonisiswa. Kufanele ngikukholwe ukuthi uhulumende weZimbabwe uza kwenza lokho okufanele akwenze.
Ngokukhitshwa kwalencwadi ukuthi unkosikazi Mugabe abotshwe, sekwemukelwe ngabaningi kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi lokhu kufanele kube isifundo esikhulu kunkokheli zonke zeZimbabwe.
Uyasuka lapho osuka khona ekuyezoganga elizweni labanye abantu ngikudelela abanye abantu ibizwe lelo lomthetho walelo lizwe. So mina ngithi benze kahle impela Afro Forum yavuselela lamacala yenza ukuthi warrant of arrest akabotho lo mama kwenzeke kube yisifundo kwabanye abantu ukuthi abantu besifazane bengahlukumezi.
Kodwa-ke sinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu uyaphikisana lenyathelo lokubopha unkosikazi Mugabe esithi isenzo nje se-Afro Forum sokufuna ukujezisa uMnumzana Robert Mugabe lemuli yakhe ngokuthathela kwamhlophe amapulazi eZimbabwe ngesikhathi esabusa.
Abayenze kodwa ngibona ngathi it's a waste of time. Akekho umuntu ozovuma ukumela ngoba inzondo ekhona basaselayo vele kakhulu kuMgabe ngoba wabathathela amapulazi so basafuna ukuziphindisela leya nto. Okuthi vele angibona ukuthi even i-government angibona ukuthi ingabuya ibasekele ngaleyo nto yabo leyo. Bazalokhu beyanje bebhadala izimanana kodwa nje into iyaphela emoyeni le.
Kodwa uNkosazana Mr. Vundla uthi kufanele wonke umuntu ohlukumeze abesifazane ajeziswe ungakhathalekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana.
Injabulo yami mina ilapho ekuthenini asingavumelini owesifazana ehlukumeze owesifazana ngesizathu sokuthi maybe ulamandla ule power nxa kuyikuthi wayezivikela njengoba echo kutsho ukuthi iqiniso lizavela. Nxa lakhona kuyikuthi wayemhlukumeza udade kutsho ukuthi lakhona iqiniso kumele livele ajeze okumele ajeze.
Unkosikazi Mugabe uchaye unkosazana Angels nyakenye ngesikhathi emfica elamadodana akhe kwenye ihotela eSandton eJohannesburg. Kunsukwane esanda kwedlula unkosazana Angels uvulela omunye wamadodana kamnumzana Mugabe icala esithi yena labangane bakhe bayamhlukumeza ngokumlandelela bezama ukuthi kwesulwe icala lokumangalela unina. Ngimelesulu 7 eJohannesburg kwele South Africa ngiwuBenedict Nhlapo.
Wayengumdlali wenguqu uRonald Kitiza Sibanda uthi abadlali asebathatha umhlala phansi kumele bengalahlelwa khatshana ukuze bechathekele abasakhulayo ulwazi abalalo. Intathezi indaba yethu Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abadlali bomdlalo wenguqu asebathatha umhlala phansi bahlangane enkundleni eluveve esedolobheni lakobulawayo ensukwini ezedlileyo lapho kudibane khona iqembu ebelibunjwa ngabadlali abaphuma edolobheni lakobulawayo kanye lelinye ebelibunjwa ngabadlali abakade bevela esikolweni iHarare. Inhlanganiso ye-Footballers Union of Zimbabwe yebe iqoqela umdlalo njengendlela yokukhuthaza ukuba abadlali asebathatha umhlala phansi bemanyani ukuze benelise ukuba bephathisane lapho nxa sebethe babhekana lenkinga abahlangana lazo empilweni. Wayengumdlali weqembu lesizwe wadlalela njalo amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints, amaZulu kanye leDynamos. URonald Kitiza Sibanda utshele intatheli zindaba ekupheleni komdlalo ukuba isifiso sabo ngesokuba bephathise ekulolongeni abadlali abasakhulayo ukuze babe ngabadlali abalohlonzi.
Sithabile kakhulu ngoba sibonene labantu abagcina kudala oGilbert ubona lokho befithi njani. Ha siyabathatha sofa uma national team structures bencedise ama-coaches ethu njengoba singahlohla. Eqinisweni ngakutshela into eyenzakele ngiphuma lapha enkundleni uzamangala. Ngithe ngiphuma ngabona abafana abadlala ama-juniors abiya bangigijimela bathi coach sifundile. So kutshengisa ukuthi kule nto engiyenzileyo abayifundileyo. I hope lami ngathola isikhathi lami njengomuntu webharomele ngembavakatshela abantu bepractice bancedi ngcedi lapha engcedisa khona yakuncedisa abantwana ngoba ngabethu ekuqineni sincedisa ilizwe lethu lapha engcedisa ngaba le-boreling ngcono phambilini.
Umongameli wenhlanganiso yeSwaziland uDesmond Maringwa ukhuthaze inkokheli zamaqembu baziqhathe abadlali asebathatha umhlala phansi esithi miningi imisebenzi abangayenza engasiyo yokuqoqesha. Abanye abadlali abaphatheke kulo mdlalo oqhutshwe ngempela viki edluleyo ngababalisa uThiri Wabiri Sithole, uDominic Sithole, uPhilip Jambaya, uGoldin Dube, uDaisy Kapenya, uBruce Chuma, uJoel Lupahla, uHebert Dick, uGift Lunga Senior, uCesar Dube, uCesar Khoza, uChipo Thotso, uEfrem Mazarura, uPhilip Sithole, uJustice Majavi, uBrighton Tuwaya, uGilbert Mushangajike, uAshley Rambane Pasi kanye loDavid Sengu. Kukhangelelwa ukuba ekuqaleni komnyaka ozayo iqembu lakobulawayo kube yilo elizavakatshela esikolweni iHarare. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.